Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 8 kumvimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje eZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa abesifazana emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day. Kuphume inkuthazo yokuthi abesifazana batholiswe amathuba okuba zinkokheli kanye lendlela zokumelana lobunzima obudalwa yikuguquka komkhathi i-climate change ngoba kuyibo ababhekane lobunzima obuphindiweyo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazana benhlangothi ezitshiyeneyo zempilo babuthene bethakazelela International Women's Day emkhosini owenzelwe eHarare Gardens esigodlweni lapho abenhlanganiso zabesifazana ezehlukeneyo zibe zilendawo zokubukisa umsebenzi eziwenzayo. Isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha eyeLaw Society of Zimbabwe unkosikazi Tedzai Gideon Mlambo obekustanda sabo lapho abekade bebukisa khona ulandisa kabanzi ngalokho.
Uqakathekile kithi eLaw Society ngoba amalungelo abomama kithi amalungelo aqakatheke kakhulu. Silapha sihlanganela abanye yithi esabuya nomqondo wokuthi sibutshane. Sabuthana saba ngama-organization afana 16 ahlanganisela ama-organization ashiyeneyo ayenza ngokwabomama ngoba sibona ukuthi amalungelo abomama aqakathekile lawo. Sisanomumango omkhulu wokuthi sihambe sisilwisane lento le ethiwa i-gender-based violence.
Wengeza ethi enye indikimba abangayo njengehlanganiso ye-LSZ ngethi break the bias.
Sicho, izinto esivele sizikholelwa kizo kusukela kudala okuthi omama abalamandla amandla ngabo baba kuphela okuthi omama abalamalungelo siyala namhla sithi hayi asishiyene lemqondo yakudala. So we are breaking the bias.
Unkosikazi Lindani Dube ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi luqakathekile kakhulu lolu suku lokunanza imisebenzi yabesifazane namantombazane.
Sibona lathi abantu abafazi sisengabantu abaqakathekileyo kakhulu. Yikho lathi sifuna ukuthi silukhankasele lolu suku ngoba umuntu ongumfazi sebonakala kungaze kube kusesikolo, lathi sesihambe ezikolo kukantike ngasemuva kwakungaqakathekisa umntwana oyinkazana wayephelela endleleni uthi imali isiphelile kodwa umntwana ongumfana ingaswelakali. Noma kuma-elections kumele ukuthi nxa sikhetha abakhokheleli bethu kumele kukhangelwe ukuthi i-50-50 leyo iyaqakathekiswa yini.
Emazwini akhe afundwe ngunkosikazi Jennifer Mhlanga, umsekeli wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi emele unkosikazi Sithembiso Nyoni, utshele uZulu ukuba uhulumende uyakunanzelela ukuba abesifazane lamantombazana ikakhulu emaphandleni kuyibo ababhekane lobunzima ngokuguquka komkhathi njengoba kuyibo abathembele kakhulu kokutholakala kumvelo. Usaphethe isikhundla sokuba ngummeli wenhlanganiso uhulumende uthi umbimbitho yinyanga ayibeke eceleni ukuba kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ukunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane. Kungakho ethetheleli thuba ukuphawula ngokusemthethweni lolu suku oluqakathekisa abesifazane. Olamhla umkhosi ungenwe ngabasekeli babaphathintambo bengatsha ezijiyeneyo, iziphathamandla engatsheni lezi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ogoqela ezokholo kanye laye uZulu yena obelibaziswa ngabeqembu lamapholisa lezomculo ipolice band. Nimele iStudio 7 niseHarare ngingumevis Dama.
Siloku sikutabalunye kobulawayo inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zinanzele lilanga ngomkhankaso wokukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi alandele isisekelo sombuso welizwe esigabeni sokulinganiswa kwamathuba ukuze abesifazana bengavalelwa phandle ezikhundleni zobukhokheli. Kuvika ubathabile Masuku.
Enye yalezi nhlanganiso iWomen's Institute for Leadership Development ithi injongo yomkhankaso lo ikukhuthaza abesifazane ukuba baqunge isibindi bancintise ezikhundleni zobukhokheli kukhetho lomnyaka ozayo luka-2023. Unkosikazi Duduzile Mathema owe Wild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kumnyaka ka-2022 iWomen's Institute for Leadership Development ithe yahlanganelana lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwabesifazane ngokuthi iqale uhlelo lwe Get the Balance Right campaign. Lo mkhankaso usebenza ukukhuthaza omama ukuthi bazithole bephatheka labo kwezombangazwe. Njenge Wild sikhangelele ukuthi amabandla awezombusazwe ananze ukuthi labo abangena ekhethweni bakwenza ngendlela ephakamisa omama enanza ukulingana kwamathuba ngobulili.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuthi abesifazane bafundiswe ngokuguquka komumo womkhathi.
Singabomama siqakathekisa abakhokhelayo ukubana sikhangele ukuthi impilo zabomama sikhangele kakhulu lomkhathi lo otshintshayo esithi climate change, ngoba yithi esilimala kakhulu esiba sengozini sikhangele ukuthi umkhathi uba lama disasters anjengabo cyclone Idai labo lezinto esikhangelele ukuthi zi suka zingenele ilizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi omama labantombazana labantwana nje jikelele bakhangelelwe ukuthi bayafundiswa ngakho babekwazi, ngoba ibaba basengozini enkulu.
Unkosikazi Trishin Leya, umhlali wakoBulawayo, uthi sekufanele umphakathi wamukele ukuba wesifazane ulakho ukuba yinkokheli engcono kulo wesidlisa.
Ilanga labo esifazane liqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi lokho esisalele emuva thina omama. Umphakathi lokho ukholwa ukuthi inkokheli eqotho ngowesilisa, kukanti njengalokhu okuthiwa yifemu yalonyaka kuqakathekile ukuthi sibonwe ngelihlo linye labesilisa. Njalo lokhu sekungathuthukisa ikusasa yethu, ngoba ungananzelela vele umuntu ongumama uhambela phezulu, uhambela phambili, njalo silakho ukuthi senze umsebenzi ongcono ukodlulwa owesilisa.
Inhlanganiso eZimbabwe National Family Planning Council ithakazelele ilanga labomama lanamhla ngokupha zonke indlela zokuhlela kuhle imuli kanye lemfundiso ephathelane lezimacansini kungelambadalo. Abesifazane bathole inhlelo lezi Elista House Clinic kanye leklinika yabo esesibhedlela sempilo. Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko kwamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni, uthe ekhuluma lentathelindaba izolo eHarare, uthe abesifazane yibo abasebenza kakhulu ezimulini ngezikhathi lapho kube lenguquko yomkhathi engabe idale ukuba kube lendlala. Ngalokhu abesifazane bagcina beswela ithuba lokuzithuthukisa kumfundo kumbe ekuphathekeni kwentuthuko yomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingobathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Umphathi Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba ukuthi umhlangano lo ngowensuku ezintathu njalo ujonge ukuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokuthengiselana. Kusenjalo uMnangagwa usekhethe uMnumzana Nelson Musonziwa ukuthi aphathe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu uprosecutor general kulandela ukutshiya umsebenzi kukamnumzana Kumbira iwodzi yena obikwa engezwa kuhle. Bekunyakazela endaweni ezithiyeneyo zelizwe namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZubco isilela ngamafutha epetulo nedizili. Lenkampani ithi yehluleke ukuthola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ithi uZulu akumelanga ekhathazeke ngoba iphakathi kokulungisisa lolu daba. IZubco okuyinkampani kahulumende iyo yodwa evunyelwa ukuthwala abantu ikakhulu emadolobheni kulandela ukuvalwa kwemijova. Amakhombi avunyelwa ukusebenza yilawo aqhuba umsebenzi ephansi kwalenkampani kuphela. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Dembelani Dube uthi udubo olubhekane leZubco lolu luveza sobala isidingo sokuthi uhulumende avumele imichova ukubuyela emsebenzini njalo isebenze izimele.
Uhlupho lokusilela kwamafutha kwenkampani kaZubco luhle lwakhanya ekuseni bekulendwendwe ezinde abantu beswela izimota zokuthi bahambe edolobheni besiya emsebenzini etshiyetshiyeneyo ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo. Khonokho ke kuvele kwaveza ukuthi uhlupho lwemonopoli esihlala sikhuluma ngalo lubangelani ngenxa yokuthi uZubco yena wehlulekile ukuthi athole amafutha kumadepo akhe ngesikhathi esifaneleyo ngoba siyakwazi ukuthi uZubco uthela egalajini eliyabe liphakathi kocingo lwakhe. Kodwa amanye amagalaji abe la ifuel kodwa ngenxa yokuthi bona kumele bathele lapho kumele bathele khona ezindaweni zabo kubangele lolo dubo ke indwendwe nasezisiba zinene. Kodwa ke izimoto ezincane lezi ezabe siyakibona uveve kibonkulumane la kwezinye indawo bezigijima zithwala abantu okutshengisela ukuthi amagalaji amanye alayifuweli. Khonokhana ke kusitshengisa sobala ukuthi imonopoli esihlala sikhuluma ngayo ibangelani. Imonopoli yikuthi ikhampani ethile ibe yiyo yodwa evunyela ukuthi yenze umsebenzi othile. Khonokhana ke sokusivezele sobala ukuthi uZubco kungaswelakala amafutha okuhambisa abantu bahlangana lolu hlupho olunjengalolu abahlangane nalo namhlanje.
Ukusilela kwezimota ezithwala abantu ngenxa yokuvalwa kwamakhombi ngohulumende kunjani kulezi nsuku?
Udubo lokusilela kwezimoto ezinye ngaphandle kwaZubco lokulusiyalo siyaphambili qhubekela phambili. Amapholisa akafuni ukubona lapho kudlule khona lezi zimoto ezincane la makhombi la ayivele esebenza okubangela ukuthi kugcine sokugijinyiswana sokuyigundwane lekati kungavele kubonakala ukuthi izimoto lezi ezinye sezithwala abantu zibasa ezindaweni ezitsheneyo. Ama-roadblock akhona ayesabeka idolobho lonke kabafuni ukuthi babone izimoto lezi ezincane ama-underfit kumbe amakhombi lawa umbayiwa, umbayiwa, labo city transit, le minye mchoba, as long bengekho under ibhana kaZupho, abafuni labo ibona emgwaqweni. Khonokana ke kubangela ukuthi nxa sokuthe kwaba lodubo olunyawo namhlanje lolo lokuthi uZupho kabonakala emgwaqweni nxa kuselwa kwamafutha, abantu basuka bathwala nzima kakhulu, kungayisiki ukuthi amagaraji wonke kawala mafutha, ngenxa yokuthi uZupho yena nguye egarajini lakhe ongazange athola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kusokubangela ukuthi abantu ke bagcine nxa sebethe bathola izimoto ezingabahambisa, ezinye sezibachaja imali eziphezulu kakhulu, bagcine bephuzile ukufika emsebenzini, abanye sebethola nzima ukufika ezikolo, abantwana besikolo. Khonokana ke ludubo olubangelwa yimonopoli esihlala sixoxa ngayo ukuthi kayiqondanga, ngenxa yokuthi namhlanje uZupho uwehlelwe luhlupho lokuthi amafutha asilela. Sokusitsho ukuthi wonke umuntu sokumele azwe ubuhlungu okuzwe nguZupho, yiyo ke imonopoli lobuyuba esihlala sikhuluma ngayo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Aya esanda amathuba okuthi izigaba zeMatabeleland zizalahlekelwa izihlalo edale lePhalamende ngenxa yenani eliphansi labantu ababhalisele ukuvota. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi lanxa isimise uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni olwe-mobile voter registration okwamanje, kumele labo abalokhe bengakabhalisi baye kwenza lokhu emahofisini ayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezeki bathi uma abantu bengaqhubekela phambili bengayibhalisela ukuvota, indawo ezithile zeMandebeleni zilakho ukuginywa ngemva kohlelo lokudala izigaba ezintsha olwe-delimitation, njengoba isilungiselela ukusungula uhlelo lokubala abantu olwe-census ngenyanga ezayo. Ngemva kwalokho basebebumba izigaba ezintsha zokuvota ama-constituencies. Umqondisi wezekhi kobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Esikumeleyo yi-blitz ukuya phansi, kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke, 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhaliswa from Monday to Friday 8 a.m. kusecha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Nkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa emele iZanu PF kuward 21 kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho.
Hayi, mina uhlelo lokukhankasela esigabeni sami lu-right, sibili kuyahambeka, kuyasebenzeka. Labantu siyabatshela kuthi ukuthi hayi bo bantu lingali, okuqakathekileyo kuyarejista ukuvota ukuze nga ufuna ongafuniyo, inkalakatha okuqakathekileyo is for you to go and vote.
Umnumzana ucacaphulu omele i-CCC uncintisa isikhundla sokumela inkulumane kobulawayo edale lePhalamende.
Ubunzima kwenu ukukhampena konke vele kakudlula ngoba abantu angeke ubathathe for granted. Ivoti labo angeke ubathathe for granted, kumele ulicele. So siyacela, sicela nathi njengabantu sibabonisa esikwenze.
Umnumzana David Ndlovu oncintisa lophulu emele iZanu PF enkulumane, yena ukhuthaza abatsha ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota.
Lokhu sikhathazeka ngakho ikakhulu ontanga abayibo esibakhangele ukuthi bazasiphathela indlela kusasa, ababuyi ukuzobhalisa. Besifisa ukuthi babhalise ukuze bavikele i-constituency yabo, ikakhulu kobulawayo yonke nje.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakala ebandleni lakhe uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Umkhankaso kahamba kuhle, kahle sikhangelele ukuthi sisukumise umkhankaso oka-2023 ukuthi abantu berejise ukuvota, ngoba yinto eqakatheke ukuthi la into zonke ukuthi bantu bakithi msakazomuhle asambeni berejisa ukuvota.
amabandla ezombusazwe aphakathi womkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba nje bebhekane lenkinga ezithile. Ibandla elibusayo lezano PF lona lithi kusiyafika umnyaka ka-2023 bakhangelele ukuba labantu abayizigidi ezinhlanu babe sebebhalisele ukuvota. Izeki ithi kobulawayo kuphela inyanga edlule kube labantu abadlula izigidi ezine 4,219 ababhalisele ukuvota okulinani eliphansi kakhulu. Kuthi eMathebeleland South izigaba ezine kwezilishumi lantathu yizo ezenelise ukubhalisa inani elizakwenza zingaginywa kumbe zibanjaniswe lezinye iziqinti. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulivestock lamhlanje kuhlelo The Connection esikhangela imizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa namuhla uthe uhulumende uzaqinisa inhlelo zakhe zokuthelezela ukwenzela ukuthi abalimi bethole isivuno esithe xaxa. Ngakwelinye icele abalimi bathi ukudla kuzasilela elizweni lonyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo bathi lanxa lingaze line khathesi alisoze livuselele zonke izilimo esezivunile. Kubika uSthandekile Mhlanga.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano labaphathi ntambo bakahulumende eHarare namuhla, unkosikazi Motswangwa wengeze wathi uhulumende uzaphathisa labalima ingqoloyi. Kodwa ingcwethi yecubungula ezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi lokho akusoze kusize abalimi makhaza.
Udubo lukahulumende wakithi wande ngomlomo njengepinkisi, kaphuzi ukukhuluma nje lezinto ezingasebenziyo. Bonabo abalimi athi uzabancedisa bakuthelezela kuqala, uyabancedisa ngaliphi nxa amanzi akhona ukuthelezela kwezinye indawo evele emalutshwane? Manje ke kubi kakhulu ngoba umnyaka ozayo ngokhetho asikezwa. Ngoba nxa sokuyiwa ekhethweni ngiyakutshela kuphuma lako konke kukhuluma inkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe, kodwa iqiniseli kuyabe kuzikhanyela ukuthi kakulalutho. Abalimi makhaza kumele bazibonele, kumele bazibonele sibili, ngoba nohulumende ayikwe indlela abanceda ngayo. Uzaqhubeka ke ebonga ubakhangeza konke okuncinyane, njalo engabakhangezeli ukuthi bakhangezele ukuthi basuthe, hayi kwenzela ukuthi agcine igama abe sejibili kathi khangelani mina alilamba ula muntu ozakufa. Usekwakukhuluma omunye wakohulumende kona lokhu ukuthi ngomnyaka ozayo kakho umuntu ozabulawa yindlala. Indlala abantu babulala ukusa kwamalanga la, le mbiko ekhutshwa zingatsha mhlawumbe ze-United Nations lingatsha lezi zizimele zoda bayatsho ukubana indlala ibhokile. Abantu kumele bazame imizamo yokuthi bazisize ukovuka uzenzele kuleli lizwe okahulumende ngamaphupho nje.
Umnumzana Zintimkandla uchasisa ngesimo esisemasimini.
Emasimini Sithandekile labalaleli, hayi kwehlisisa izinyembezi, sengangafika kogodlwayo ngeviki eliphelileyo, ngaba sematshitshini ngapha kwelikamasuku ngaya enqameni womathema ngakhangela ngadlula ngalangapha ngokuya esigodini emzingwane, hayi akula lo. Abantu bebelime kakhulu, ngabona belandela khona ukuthi kwakuthiwe izulu lizaba liningi, kodwa osekusemasimini hayi akusathembisi. Uthi gqagqa nje lapha lalapho ungathi kungoseseluhlaza nyana, kodwa ke hayi ngobana amabele amaningi kakhulu njengomumbu, ilanga livuleke usubhaceka kutsho ukuthi ngawusufika kulelo bangavele lingaze ligune likazamxolo kawusancediseyi songamahlanga nje hayi emasimini kubi into emalitha nje into engathi ingcono zinkomo izifuyo nxa uzikhangele emadlelweni zisesengcono hayi zisagcwele kodwa ke emasimini kuvele nje abayinxele ukuchinisa nje vele azange bachinise ngoba nikhaba belilihle belimile abantu ilanga lavuleka akulalutho
umlimisi njalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technologies umnumzana Angleston Sivanda uthi ukungani kwezulu kungawubhidliza ngamandla umnotho welizwe
nxa izulu lingananga kutsho ukuthi imali ekade zibhajethiwe kuluhlu lwesikhwama selizwe sezisuswa zihambise kwi-emergency le kuswelakala kokudla futhi kwenza ukuthi ilizwe lingaqhubekeli phambili kwenza ukuthi lama sustainable development goals lawa awasoze enzakale nxa kube lendlala ngoba ukuqeda goal number 1 ukuqeda indlala akasoze aneliseke ukuthi afinyelele so kuyaphambanisa kakhulu ukuthuthuka komnotho kanti njalo singakhohle ukuthi umnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe sikhuluma ngomnotho ovele abantu bephila below ikuthiwa ipoverty bottom line bevele abantu behola imali esinganeliyo kube njalo bese kuphinda kusweleka ukudla abantu bangasavunanga emasimini kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu
asizweni umnumzana Sibanda ixwayisa abalimi ngezinye izilimo abangazilima
sikhona izilimo ezazivele ezilinywa ezinjengamabele onyawuthi izilimo ezincane ama small grain yizo ezasezatholakala ukuthi ziyanelisa ukuthi zincede abantu babe lokunye abangakubamba kumbe abangaphila ngakho ngesikhathi sobunzima ngabe uhulumende uyaqhubekisela phambili inhlelo zakhe zokwakha amadamu lezokwemba imigodi yamanzi ukwenzela ukuthi amanzi atholakale kuzigaba zonke kungaba lamanzi kuzigaba zonke abantu bazanelisa ukuthi balime bethelezela babe njenge-Israyeli okungani khona izulu kodwa Israyeli iyalima ithengise bese kusithi kunjalo ke kube zikhona lezilimo ezidingakalayo ngaphandle kwamanye amazwe nxa abantu belamanzi thina njengekampani siqhuba amagranadilla kukhona njalo okunye okuthiwa ogarlic lento ezinjalo abantu abangazilima benze imali bese bethenga ke umumbu mbele impuphu kwamanye amazwe so ngindlela futhi esingenza ukuthi ilizwe lakithi li-survive ebunzimeni ngoba ukulima umumbu akusiniki inzuzo eyangaphi kanti njalo umumbu uyaphambaniseka nxa kuthe kwaba ne-drought enjengayonale
umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka usanda ukugcizelela ukuthi uhulumende uzakwakha amanye njalo amadamu azaphathisa kunhlelo zokuthelezela ngimele umsakazo we-Studio 7 khonapha e-Washington DC yimi usithandekile Mhlanga
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili eZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimoto zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni ngo 6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa kusasa ngo 7:30. Na yimi uNtungami Linkomo.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.